kubanzima kakhulu ngoba abanye ngesikhathi sokubetholakala imizimba yabo isikulokhu ngesingisi okuthiwa i-advanced state of decomposition. And kubo Stilfontein kwabe kungamaqembuqembu amaningi abotshekesha asikho ukuthi bonke bebesazana ukuthi lowo mbani lowo mbani. Yebo, laba abazanayo kucisha kube lula, kodwa still phela ukuthi umzimba uziphiwe abanikazi kumele kuverifywe beyond doubt ukuthi lowo muntu elisitshengisa yena nani ngowenu.
Ye, sizwa njalo kuthiwa kulabanye ababanjelwe emgodini e-Roodepoort khona ngale ababangikhona badabuka eZimbabwe, liyenzeni ngakho khonokho?
Sikhuluma nje namhlanje besihlezi imeeting nama-families alabo bantu e-consulate, sizama ukulubeka lolu daba. Udaba lokhona lu-tricky njengalono lwase-Stilfontein ngoba i-issue ebankulu even ku-government ye-South Africa ukuthi abantu basuka bengene emgodini eyabeka yayisiyivaliwe ukuthi kungabi lo muntu ongenayo. So even nama-rescuers kuba yikuthi bayasho ukuthi nabo i-safety yabo abayikhethi lapho, and manje i-government kunzima ukuthi nayo ithi inikezela ngama-rescuers angagcina nakho sokule-secondary disaster futhi ngesikhathi bezama ukuseva i-disaster. Kumanje khonapha ngoba lesiga senza ngaka-22 November abasurvivayo bathathu, abanye sebesaziwa ukuthi bashona, abayi-10 laba akwaziwa, yibo esizama ukucelela bona uncedo lokuthi kurescue. Kuba very very complex thing even between ama-governments on how to work this out ngoba i-government ye-South Africa nayo iyabe kubukeka ku-reckless kuma-families ama-rescuers ukuthi kanti yona ithethe njani ama-rescuers waphosela emsebenzini obonakalayo ukuthi lawo ma-rescuers nayo angagcine ngasaphephanga. So kuba naleyo nto nje ukuthi from a distance umuntu sengazitshela ukuthi kabafuni ukunceda, but ku-more complex ukubakhipha labo bantu than it looks from the surface.